Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine emhlazi ku 13 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
baza kuzwa ngebhathi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthi
ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise.
Izakhamizi zelubhane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary.
Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kuduke udaba olukhulu ukuthi ibhange ngestandard chartered bank uCEO besebenzisa ama-akhawunti atshiyeneyo labanye abakumanagement.
Ibhanga le-Reserve Bank liphakathi kokucubungula izikolo lamabhizimusi etheswa icala lokuhlawulisa esebenzisa umkambo wensitha i-black market. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Leli bandla lithi umhlangano wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Munzora lo mongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ngokukhuthaza inkulumo zamabandla ezombusazwe. Lumhlangano owenzelwe esigodlweni salo seHarvest House ukhulume njalo ngodaba lokuthi unkosazana Thokozani Khuphe elokhu engumsekeli kamongameli webandla lanxa wahambisa leli bandla emthethwandaba esithi lifuna ukumgxotshisa edalele ephalamende. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lakhe laswela abantu bokulimela kukhetho lwama-by elections kwezinye izigaba zelizwe.
Asiloqiniso ukuthi njengebandla asilama candidates. Lizakhumbula ukuthi iproclamation ibekiwe njalo inomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga. Idocument elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawo. Njalo lizananzela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho. So sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abaningi kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku vunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu le-MDCT umnumzana Douglas Munzora usehambise udaba lokuthi ibizo le-MDC lingasetshenziswa ibandla le-MDC Alliance. Manje nxa kuyikuthi abasoze balandele
lesi sixwayiso kuzahamba njani?
Ibizo elithi MTC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sasela abantu ukuthi into zime njani. Njalo lizakhumbula ukuthi ubaba uKomichi uChairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona lo umsakazo. Ngakho lokho kwenziwe ngubaba uDouglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abaza sayina amaphepha awama candidates awe bandla lethu le MDCT MDC Alliance. Ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani, izixwayiso bangazibhaya zithatha kumbe bayalandela umthetho. Baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini. Ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi kutshoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe, ephule umthetho weconstitution, angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi.
Yona imikhankaso yokhetho lwama-by elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Zakhumbula ukuthi kusukela unyakenye bengikhuluma kuona lo msakazi ukuthi senza ukuthiwa i-restructuring, siyalungisisa izi-structure zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu. Kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelele ukubana sibe le-congress i-ordinary congress ngaye yena le umatshi ozayo. So i-by election le isithole silunge kakhulu, sizilolonge kakhulu njengebandla. So kuhamba kuhle konke, ama-candidates sesilawo engingathi almost 90%. Sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza, simelela ukuthi ukhetho lufike abantu bayezikhulumela.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeLupane East esabelweni seMathebeleland North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseLupane.
Izakhamizi ezixoxe leStudio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kule ndawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo umnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besihlonini ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani, abakulaleli babe bengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters. So abantu laba khonokho kuyasihlupha.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Kubunzima obunye esihlangana labo ukuthi khona siphunga ubona this time kunabantu abaphunga ukuthi bafuna ukumayina sebedila isigodi asangesithole information. Bafika nje badila umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sibonisane labo ukuthi nasibe ngama-first preference kule ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini beLupane nalo ngifisa ukuthi ngaye kuyavuma ukuthi khona sanelise kubonana leziphathamandla zizwe sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
WeLupane East edalela ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule.
Silohlupho esibhekane lalo, kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu kupublic service laku-education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatsha amateacher ingazange yaconsider ukuthi uteacher wangikhona uvela kuphi umhlubulo.
Phambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
So ke abantu abaye begebha labo abantu abaye besenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explorer uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulumele izakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko, njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababelo mcabango onje.
Hayi mali ke wena yithi ngiyasethi imali yokuthi ngiyigayise. Sasithe ngcindi okukhulu la esebenzi zitshaye down ngokuya lundoda la uyajitsha
kufanana.
Izakhamizi zeLupaka Village eziswelayo ziyaholizwa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU-PF. Unkosikazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngu-ZANU-PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo mazibuya zisilanda, uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo, bese kusithi thina abantu esisebenzela iphathi sicine singasangenanga kulezo ndlela.
Iluba Self Help Project hand in hand iqembu lezakhamizi zenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Yayi project lesiye siyiqalise sizwe sibe labo babantu abalutshwane. Sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi. Sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa. Sasesithi singeke sihlale nje kuphela, sakhipha amadola ngenyanga. Sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthandi. Sathi ngcono sithenge nini imbuzi. Sasesizifuya ke imbuzi zona lezi. Saba lazo seziningi. Sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele, kube nentuthuko ezigabeni zabo, kuqhatshwe abantu balapho, kulungiswe indaba zemfundo lezempilakahle. Ngimana e-Studio 7 eLupane East, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Banga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi liphakathi kokucubungula izikolo namabhizimusi etheswa icala lokuhlela imbadalo kusetshenziswa umkambo wensitha iblack market. Usiba lukhulu webhanga leli uMnumzana John Mangudya wazise izolo ukuthi labo abazatholakala belecala bazajeziswa ngokuhlawuliswa kumbe ukuvalelwa ama bank accounts, babuye njalo bavinjwe ukufinyelela inhlelo zokwamukela, ukugcina kumbe ukuthumela imali. UMangudya uthe abalolwazi ngezephulamthetho kumele bachayele ugatsha lwe-Financial Intelligence Unit ucingo kunombolo ezithi 078-0434-475 kumbe ku 071-403-9897. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nasikhangele indaba ye-black market ye-foreign currency. Isisiqoke qela loba insusa yendaba yikubana yona ngokwayo i-formal market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwaneleyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga yelanga loba ukuthi i-economy ihambe okwaneleyo, okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emkambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi yikushwelakala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system e-Reserve Bank a-create i-opportunity yokuthi black market ibe yi-service provider kulola lo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators babhleme wona beyikwindlela zabo zokudinga i-solution, kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amaviki semangaka asedlulile abantu bayalukhethwa auction bengayitholi imali. Atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala. Singamelela i-Reserve Bank le-allocation system.
Lungalungisiswa njani udaba lwe-foreign currency lolo?
kungabi lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma players economy isikakhulu kulabo abalendlela zokuaccessa loba ezokusebenzisa iforeign currencies ezandleni zabo. Singakangela ukuthi imali nginamabili amathathu adlulileyo kuduke udabo olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-account achiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-ocean system besiyayithengisa ku-black market. Yibo labo esithi kabajeziswe, labo kufuze bejeziswe ngempela abajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lowo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi business iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-ocean system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe. Njalo nxa ngikukhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabe uphaphese wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha funda abamanipulator ngoba baningi abantu abamanipulator i-currency. Labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayimanipulator i-currency. So kuzabotshwa abantu abaningi. Kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela yokuthi foreign countries ibe ngani yayenela.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungula ezenotho. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu adlula ayisithupha 668 ababanjwe leli gciwane. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane ezilichumi 10237. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula inkulungwane ezintathu 3578. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isabelo senkabazwe kubandla lezanu PF siphakathi kokufuthelana phambilini kokhetho lwezigaba zalelo bandla oluzenziwa ngempela sonto. Lolu khetho lwadluliselwa phambili kulandela ukuxokozela okwabangelwa ngabotshikitsha ababehlome ngenkemba ababikwa bekhokhelwa ngowaxotshwa ukuba ngumphathintambo wezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakoBulawayo eliyilo okuthiwa liyakhokhela ekuthelelaneni igciwane le-HIV selilabantu abaningi abasebenzisa amaphilisi ama-ARV. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabukwanani basakazi be-Studio 7 nezisakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbhanda moyo komnyama esigabeni kugwama kwama village ward 9 kulima west Plumtree. Ya indaba engiyizwa la ku-Studio 7 indaba yomholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba uma bengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher abe ngasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa. So kubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapholisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni. Abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa. Ngeke ngibe ngimude salani kahle. Ngiyabonga ngubhanda moya
linjani Studio 7 basakazi be-Studio 7 hayi siyabonga izindaba elisipha zona ngensuku zonke siyalibonga kakhulu ngezindaba ye zathi ke ngikhulume ngecorona le esihluphe kangaka okusuka kumangalise kucorona la bakhuluma nge-social distance esibehlule even emabhasini emjoveni kazuko abantu akula social distance laphana abantu bayaminyana emabhasini nakundawana zonke nje social distance vela ekasebenzi lokho kwaqala i-corona siyabona nje vele indawo eziningisa iminye emini okukhombisa khona ukuthi hayi uhulumende angazi ukuthi yena ulubuka njani lolu daba especially emabhasini ezuku siyaminyana akula social distance but babelokhu bekhuluma nge-social distance kunjenje bamisa imchova leminye ukulayitsha kwathi uzubukho nguye lwe-social distance kodwa siyiboni laleyo social distance kuzubukho abantu yisiminye eminye nje every day abantu bayaminyana kuzubukho mina engikhulumayo ngumzilankatha ncube
sanibonani sanibonani basakazi be-studio 7 nonke nabalaleli nabalandeli be-studio 7 onibingelelayo uClayton Chibase ngise Kempton Park eGoli bantu bakithi kakhulukazi abantu besizwe sikaNdebele bakamntwaka mina ngingumnye wabantu abangajabuli nento eyenziwa ngeZANPF nento eyenziwa ngamashona ukubulala abantu besizwe sikaNdebele ngesikhathi seGukura Hound sibanengi abantu abangayithandi leyo nto abangajabuli nayo neze kodwa engakushoyo mina akheni sifunde sibe nedat forgiving heart nginokumamela kakhulukazi kustudio 7 both Ndebele version and Shona version angikaze ngizwe umuntu wesishona ekhuluma kabi ngamaNdebele kodwa every day abantu bakantwakazi each and everyone okhuluma kustudio 7 usuka nje elwa nabantu besizwe sesishona akheni sibeke phansi izondo sicale phansi bantu abakithi sithandane isizwe seZimbabwe sisezandleni zethu sonke amaNdebele amadonga amashona amasudu amaXhosa sonke namathonga amashangani abahlali baseZimbabwe akheni sithandane bakwethu sangathandana ngesize sibe noshintsho kulelizwe siyofa lokhu isimo sime diwe sime ngakhona akheni sisekele umuntu onegama well marketed uyena nje kuphela umuntu ozokwazi ukususa iZANPF bese kube noshintsho ezweni ngiyabonga abantwana bakithi bakamqakazi ngiyabonga nonke amashona amaNdebele amathonga abathandi belizwe lethu leZimbabwe nibe nelanga elihle ngiyabonga
salibonani basakazi baka studio sethu igama lami ngu-Esmond Nkomo ngizalwa eTsholotsho ekhaya ngicela ukubuza uhlelo ukuthi uhlelo lokulungisa imigwaqo kwelakithi uhlelo lokulungisa endaweni eyodwa noma ezigabeni esisodwa ngenxa yokuthi thina kwelakithi ngaleTsholotsho imigwaqo iphelile ifile ayilungiswa kungani vele imigwaqo ingalungiswa ilizwe lonke kungakhethwa
salibonani bantu bakithi ngezindawo ezindawo hayi siyaphila bantu bakithi lathi sole ngokukhona abantu bakithi yebona lento zabuchamisa lezi zamagama liyasidimaza nendlela embona yakhona because ngeke sihlale sizichamiswa namagakabule gama kodwa uyakuba shinumonzora lengalithi gama lelo yalithatha so uma sivotele uchamisa mfalo sesivotele umonzora kuthi umonzora singamfuni so sofa uchamisa lapho sivotisa kumonzora inkani lazi zami ukuthi iphume kula abantu abayithula ababangilizwe la ibizo labo abasale lebizo labo belibanga bazasala belilungisa kahle hayi daba lwabo lolo kumabayekhini vema siya kuchamisa siyalimala straight bantu uzaphu na ngikhona sizameni kuya kuzaphu ngikhuluma into ezizwakala uzaphu plus abanye abazwa basola bathi ANC kathi singasola njalo ubaba kwamakhelwane silo kulo solo wethu ubaba ngaphekhaya ANC ulecala bani namboni bavele bathi ANC ngwelenkinga inkinga yokwenzayo ANC kala cala eZimbabwe kala cala cala yithi namavota sivotele ANC esivotele uzano ma uvotele uzano ngobulala ilizwe ANC kanjani so sizameni ukuthi singathathini nje inkinga zethu sicathe ngomakhelwane bese umakhelwane wenza ukuthi inkinga ngeseZimbabwe ayikho eSouth Africa izaphu zano nje sizameni ukuthi singayivote sikhuluma la omzali labo magogo bethu bona basekhaya bayivote izano bebantu abasilimazayo bona basemakhaya bayivote izano ngoba thina sinje sisemazweni yakwazi sonke ngesikwazi ukuyavota noma singathi siyazama kodwa bona basemakhaya bayisithi siyabazamela amafutha okugcoba lamasepa lamashukeli bebantu abasilimazayo sihlala emazweni nxa yabo labona abantu siyaziya recampile zano kodwa ma ingadliwa 10 not ngeke ikwazi ukurikrika kanjani so bantu bakithi thina sizameni uma sivote sivote namaphatheti napho zaphu bakhona umthwakazi bakhona bathi bengasimela so mboni icala elikhona kwi-ANC silo sithi phakwe ANC singacathi ufaka ukucatha ngomunwe lokhuya inkinga yayibona but ukucatha ngegama likamakhelwane kumbe abantu abakho uma betshontsha nolokhu kuthi hayi ngabakamakhelwane babahamba labantu bafundisa bamrongo bona abakho labo betshontsha hayi khona ANC kala cala laphana sikhipheni ANC icala likhiphe bantu bakithi asikhipheni izalo njalo siboneni ukuthi iNC izayenzani masi ukuthi iNC lesandla
siyabingelela njalo ntungameli inkomukini lonke maAfrika mahle kodwa maAfrika manje sebheda njengalomnyaka lebantu bakithile isikhalele lisizwele sokusikhala ngamapermit into iyavela kuleminyaka le njengoba sesibona sinesema segoli sokukubi shem sokukubi kangazi umbumuna kakwangiyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lesiyengene edesertini yakhe bani kuthiwa ngumuntu olengqondo ocabangayo bani kuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika bani uyazama ukuthi abantu evula amarigeshini evuleni bengabuthelela amapulazi wonke phela siyahlupheka emhlabeni kadesi nje njengoba likubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala ngangcono sidumelane siwele phansi phela kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento phela kusajiki ngoba sesihlupheke kakhulu sihlupheka sesihamba sihlala emagangeni siyazama ukuthi kumbe abantu bethu bedle abantu bethu befunde siloku sihlutshwa njalo siloku sihlokolozwa kade siyi-South Africa siqalile futhi ikhuluma ngabantu bezimbabwe bodwa emtsweleni wangabafuni abantu bezimbabwe sefakelwa lundoda lo umalema kade erayithi engathi ama-afrika wayekhuluma ngama-afrika maye bamfundisile la umalema asejika ngoba uyasalele yedwa engabi labantu ngiyacela loku into zethu sike sizibonele sonkeni sikhangeleni ukuthi sifuna ukuya ngaphi akethi khangeleni ntungameli inkomo ngicela mina kuqonde kiwo amaprezidenti ngqongo sike sizwe mpela amaprezidenti kithi maprezidenti napha abantu bayakhala
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele elemelika liyalisehla lanxa inani lababanjwa leli gciwane liqonga mihla ngemihla. Isigaba seNew York yiso esikhokhelayo kumanani ababulawa ileli gciwane abangu-226 ngelanga linye. Kuthi inani lababanjwa leli gciwane elizweni jikelele selisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanhlanu 65% ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani lapho ahlala khona.
Ay lokhu okwe COVID khanya kuyasehlula umhlaba wonke loba kuqanda loba kuchisa khanya iCorona le iyachaya ayilanda ukuthi umbe kungapi. Ngalokho ke abantwana mina ngilombono ukuthi behlale esikolo unless nxa sekuzaba le ndlela entsha yokuthi abantu bephile kumbe ikhokhonokho abakutshoyo nge-great reset sekumele kuntshintshwe njengobana wonke umuntu ole desk job esesebenza ngkhaya since they can. Abantwana labo
lona udaba lokuthi izikolo zivalwe abantwana bayofunda ezindlini ulubona kuludaba olunjani kakhulu nxa sikhangele igciwane elitsha leli elithiwa yi-Omicron okuthiwa limemetheka kalula? Yinto emele yenzakale yini ngalesi sikhathi?
Abantwana bona ngendlela thina esesijayele ukubana imfundo ihamba njani kuzaba nzima ukuthi befunde ngekhaya bethole ama-benefits wonke our education as we know it in our economic dispensation the world over. Abantwana abantu nje in general are used to behaving and acting the way that they are trained in the school systems. Kukhona ngapha where people are doing homeschooling. Lokhu ukuthi abantwana befunde bengkhaya kuyabe sekufana nalabo homeschooling a lot. As a parent, mina, I know the burden that it puts on the parent to monitor and care for the child and make sure ukuthi they are understanding and whether they are paying attention. Konke lokho abantwana labo ngiyathemba bazajayela, kodwa hayi kuzaba indlela entsha. Mina mbona ingani akumelanga ukuthi abantwana beke lokhu ukuya esikolo. Kusho ukuthi kuyamele sisivumelane lokuthi amabhora wonke akhansilwe, ama-stadium, ama-concerti. Kusho ukuthi-ke sekuvalwa sesihlala sigcinwe emabhokisini ezindlini.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
izakhamizi zelupane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.